isikhathi esifana nalesi isikhathi abantu abathanda ukujabula khona, abantu bevakathela njalo izihlobo. Kanti phakathina kokuhamba khonokho abantu basuka bajabule kakhulu, okubenza ukuthi khona babe naleyana okuthi singayithi excitement, over excitement. Now ukuba le-over excitement lokhuyana kanye kuhlangane lokunatha okudakayo, ukuthatha okudakayo, kugcina sokusenza-ke ukuthi khona emgwaqweni lapha abantu bezithole sebengena engozini zezimota. Engakukhuthaza abantu yokubana kukho konke esikwenzayo khathesi kasikwenzeni ngesiqubu esifitshane. Singagijimi kakhulu, singathokozi kakhulu, singathabi kakhulu, kanti vele wona ngamalanga amabili amathathu kuphela. Kusiyafika olwesibili konke lokhu kuyabe sokudlule. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukwenza ukuthi sinanze impilo zabanye nezethu, ngoba okwenzakala isikhathi esiningi ukuthi ungangena engozini emgwaqweni ucina usulimaza njalo kumbe usubulala nabanye abangelacala. So engikukhuthazayo ukuthi kulaba abathayelayo kuqakathekile ukuthi lapha abahamba khona behambe ngobunono obukhulu, bengatholakali bengabantu abahamba ngesikubu esikhulu.
Ukhona ngapho endaweni yakho eBinga North, imigwaqo ikusimo bani?
EBinga North asisanigwaqo enkomo. Imigwaqo eBinga North sokungani kuba ngcono ukuthi uphume emgwaqweni uzihambele phandle komgwaqo. Ngoba lokho kwakuyithara eyayithiwe nguSmith, kathesi kakusela lutho, imigwaqo yonke isimabhodibhodi. Okuthi lokuhamba ngezimota nje isikhathi esiningi uyabe ukwazi ukuthi ungahamba uyefika khona ngale, kufuze ukuthi ekuphendukeni kwakho imoto ifike kusevisi. Akusela mgwaqo esingakhuluma ngayo eBinga enkomo, indawo yakhona hayi sokuyikuzihambela nje egangeni, sokuyikuzihambela nje ngenqola. Akusela mota ehamba angani sezikweni, sesihamba nje njengenqola lapho sesihamba silandezela indlela zenkomo. Yiwo umumo osukhona kathesi eBinga North.